Umhlangano omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka webandla leZANU-PF owenzelwa eGoromonzi, umongameli Mnangagwa uveze ukuba ibandla lakhe lizalela izifiso zikaZulu, kungakho labumba umanyano wePollard omanyanisa inkokeli yamabandla aphikisayo ancinisa ukhetho luka-2018. Kodwa okhokele ye-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa akekho kulumanyano.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic,
kusana siyabe sixoxisana labamanye amabandla phansi wePollard. Wonke umuntu kaze kuPollard akufuzanga sibangele umsindo yilabo ababanga umsindo ku-social media. Yekelani benze umsindo ku-Twitter. Thina siyabe sibusa, sibusa, sibusa.
Social media platforms. Let them make the noises. Isu tichingotonga.
Isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC uMnumzana Stephen Chuma uthi njengebandla ngaba uhloniphi umanyano wePollard.
It is very unfortunate that Mr. Mnangagwa wants to use tactics of a bully.
Usizi ukuba uMnumzana Mnangagwa ufuna singene kuPollard. Thina siyazi ukuba sanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2018. Nxa kulokukhona kufuze uMnumzana Mnangagwa abize umuntu ozimeleyo ancedise ukuba sikhumisane umlotha njengabantu abalinganayo.
If anything, Mr. Mnangagwa should wait for a neutral convener to call for dialogue.
Ingcishi ecubulene zombuzazo uMnumzana Tafazwa Chikandiwa uthi uMnangagwa umele ancenge uChamisa ngoba labasekeli abaningi, njalo kusobala ukuthi inkulumo laye ingasiza ukuze ilizwe liphume kunhlupho elibhekane lazo.
Akumelanga aqale ethi nxa ibandla elingekhoyo kuPollard lingayekela ukujoyina liyabusa liku-tweet. Okwe-Twitter kungene ndawo nxa sesukukhangela ukuthuthuka kwelizwe. Okuqakathekileyo ukuthuthuka kwelizwe lokhu kwabuPollard, lokhu siza kubona nxa ilizwe liqale lathuthuka, ngoba umuntu yena vele akafoswa ukuthi ejoyine iPollard. Akumelanga bembambe ngamandla, kodwa kumele bekhuluma laye kuhle, bemncenge ukwenzela ukuthi laye ekwanise ukujoyina ekhululekile, ngoba bengayenza okumfosa. Uyayala ukujoyina and engayala ukujoyina yikho lapho abathi khona uzavusa kuTwitter, but asibonanga zathi kule ngqondo kunalokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Dube isakamuzi seHarare othi iZANU-PF sekumele ivume ukuba umanyano wePollard kawulancedo uma ibandla le-MDC Alliance linganxuswanga.
Kufunakala i-dialogue, kodwa i-dialogue should be between uChamisa loMnangagwa. Abanye laba kuPollard laba abala mavotsi eneleyo ukuthi bekhulume into ezingayakha ilizwe. I-dialogue kumele ibe between uMnangagwa loChamisa, abantu abathola amavotsi ayeneleyo amaningi ukuthi kube lama-political, lama-economic reforms, ukuthi ilizwe libe le-national discourse ebambanisa wonke umuntu. Kodwa i-dialogue le ayimelanga ibe lokuthi uMnangagwa yena ufuna uChamisa abuye ngama-terms akhe, laye uChamisa ethi uMnangagwa abuye ngama-terms akhe. Yikho kufunakala umuntu ongabahlanganisa bexoxe ukuthi ilizwe leli libambane, siqhubeleke phambili nge-development yelizwe.
UMnangagwa uphinde wasola ukutshengisela okwenzakala elizweni esithi lokhu kubisela ilizwe emuva, ngoba izithembiso zebandla leli zizavezwa ngokuya kwesikhathi abantu kawabekezele. Uveze njalo ukuba imali yakuleli izaqhubeka isebenza kungelani lokuthi isiyehluleke ukuqeda indubo zokusilela kwemali emabhanga kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.